sokutshengisela phela ukuthi vele asikaguquki ukusuka ku-1980 lapho ezazisa khona uzibuse. Uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali, baceda izimali zama-diamonds, bebhidliza imali zakunathanso ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuluza abantu abatshengiselayo. Hhayi, akulunganga lokho.
Khona kuyini okubenqabela ukuthi bacele usizo kwamanye amazwe?
Uyabona ukuthi ukucela usizo kwamanye amazwe mfowethu akulankinga. Kulamazwe amaningi avelelwa izingozi lezi zamanzi, ama-earthquake ezicelayo usizo. Kodwa amanye amazwe avame ukuthi ancedise lapha elehlukile kakhona. Nxa lingelazo izinto ezolwezinja, ngizwa kuthiwa khona kuyadingwa izinja ezivela eSouth Africa, kukanti vele thina kanti izinja ezivele zikhona ezamapholisa lezana zitrainwane. Ngoba sokuyingozi lokhu mfowethu, bafanele bahambe emazweni bayecela uncedo, ngoba sokuphambanisekile vele.
Uthini ngembiko le esiyibonayo esiyizwayo njalo ethi amalunga ezanu-PF sehluthune uhlelo lokwaba ukudla okuphiwa abantu laba bathintwe yi-cyclone?
Lokho kuvele kuvamile ukusela lobuqilo budlwangudlwangu obuseqembulini lezanu-PF leli vele kusegazini labo. Ubuhwaba bakhona ngapha, abantu bayakhala ngendlala, abalamizi bafuna ukudla ngapha, laba sibevele sibekhangele njengamakhanka amelele ibhalabhalisi eselifelodwa. Ye, ubusela bakhona buvele bukhona, abasuze buphele. Akusethusi mfowethu ukuthi abantu bezanu-PF bayabazantshontsha ukudla lokhu.